sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla 28 kuMfumfu 2021 uKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulomuntu yedwa obulewe umkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncoma okwethulwe yisithunywa senhlanganiso United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Bamiswa emthethwandaba abalwa impi yenkululeko ababotshelwe ukutshengisela emgwaqweni bekhonona ngepentsheni ephansi.
Konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kulomuntu oyedwa obulewe umkhuhlane wa-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose 184 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Abantu abedlula 4,675 sebabulawa umkhuhlane lo elizweni leZimbabwe kusukela ngombimbitho nyakenye. Uhlangothi lolu luthi abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala eyokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abedlula izigidi ezimbili 2.6 million sebehlatshwe esibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bajabule kakhulu ukuzwa unkosazana Alena Dohan isithunywa senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations esithi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Mnangagwa wethule lokhu namuhla ngosuku lwesibili olomhlangano we-annual National People's Conference owenzelwa esabelweni seMashonaland West. Umnangagwa uthe izijeziso zenotho ziphazamisa inhlelo eziningi eZimbabwe. Uthe ulethemba elokuthi amazwe azazwisisa ukuba indubo ezibhekane labantu beZimbabwe zidalwa izijeziso lezi.
Siyathaba ukuba basizwile ukuba siyazama ukulwisana lezijeziso zomnotho. Sifisa ukuba izijeziso lezi zikhitshwe ukuze njengeZimbabwe lathi siziphilele sodwa sinyela ukukhathazwa ngamazwe abelungu.
Unkosazana Dohan uveze ukuba uhambo lwakhe kweleZimbabwe lumtshengise ukuba izijeziso zomnotho ngempela ziphazamisa amalungelo kaZulu.
At the ground for introducing sanctions against Zimbabwe and repeatedly extended.
Izijeziso lezi kazihambelani lomthetho owe-civil and political rights. Niyakhankasela ukuba izijeziso lezi ziphazamisa kakhulu amalungelo abantu beZimbabwe.
Kodwa abebandla liphikisayo le-MDC Alliance bathi indubo ezibhekanele neZimbabwe zibangelwa inkohlakalo eyenziwa libandla leZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulume se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa, uthi inkokheli yebandla elibusayo yiyo eyenza abantu bahlupheke eZimbabwe.
Bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa lamanye ama-ministers akhe lamasosha lamanye amakhampani alungisa izikhali ezihlukumeza abantu. Ngalokho thina sithi special rapporteur ifanele itshelwe ngabantu ukuthi hayi abantu abafaka isanction ebantwini ngabantu beZANU-PF. Ngitsho le government yeZANU-PF, thina sithi iZANU-PF kayiqali ivume ukuthi yiyo yafaka ama-sanction njalo yiyo ephula amalungelo ayinqaba awe constitution lama human rights.
Kodwa umnumzana Witness Dube isikhulume sebandla le-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Munzora uthi njengebandla banikeza uDohan umbono wabo ngezijeziso esithi balethemba lokuthi abakukhulumayo kuzaphuma kuphenyo lwakhe.
Kuzo zonke nje indaba ezisematheni ezifana lezi ama sanctions ezifana lolungelo loluntu ezifanana lo mpila kahle yabantwana bezimbabwe inkululeko yabo lenqubekela phambili yabo.
Unkosikazi Dowan ubekwe leZimbabwe ukuzocubungula indubo ezibangelwa izijeziso zomnotho elizweni leli. Unkosikazi Dowan uhlangane neziphathamandla zikahulumende abenhlanganiso ezizimelewe labanye abantu abazwisisa indaba yezijeziso zomnotho. Uphenyo lwakhe luzaphawulwa kumhlanganiso ye-United Nations eGeneva kweleSwitzerland. Kusenjalo, umhlangano webandla leZANU-PF oqale izolo ukhangele ukugqitshwa ngomgqibelo. Ibandla leli likhangele ukuthi lizahlolisisa indaba yomnotho ukulisana nomkhuhlane we-COVID-19 lokunye. Umnangagwa ukhangelelwe njalo ukuthi uzahamba emhlanganweni ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-climate change kwele-Ireland kunsukwana ezilandelayo. Kubikwa ukuba uzahamba labantu abalikhulu 100. Abanye babo kuthiwa ngabalani lo mhlangano lo. Akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abalwa impi yenkululeko ababotshwe eHarare ngolwesibili betshengisela emgwaqweni besithi kumele kukhuphulwe ipentsheni yabo bamiswe emthethwandaba namuhla. Umantshi obephethe udaba lolu uthe abantu laba abangamajumi amathathu lasitshiyagalolunye 39 kumele babuyele emthethwandaba kusasa. Bethesewa amacala okutshengisela emgwaqweni okungela mvumo. Batshele umantshi ukuthi baphathwe kubi ngamapholisa lapho kade behlezi khona enkambeni. Bathola imali edlula kancane inkulungwana ezilithumi lasithupha $16,000 ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sibhokwe lomnumzana Ben Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZebra Veterans Association.
Uhulumende yinto layo kufanele ukuthi ngawusehleli wayinanzelele ukuthi imali le ayincede ama-veterans ngalutho ngoba singabala ukuthi 16,000 RTGS ayi-10 even umgodla wenhlangano ukuthi o-veteran lizincedise ukuthi lilime kube lokudla emzini wabo elabantwana. So konke lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu kubantu abalwela ilizwe. Ilizwe lakithi labuya sathemba ukuthi kathesike sokuzasetshenzwa ngendlela eqondileyo ngoba yithi esesizibusa abansundu. Sasicabangela ukuthi abamhlophe yo abafanele besihlukumeze kodwa kathesi abansundu abasananzeleli ukuthi ilizwe lelize libuye. Ubani lo bani wachitha igazi ukuze ilizwe libuye? Alibuyanga nje mahlayana ukuthi kwavuka likhona kodwa kwachitheka igazi eliningi. Kwachitheka igazi lezintombi, kwachitheka igazi lamajaha, kwachitheka igazi labogogo labokhulu labantwana abancane ababe ngakazalwa.
Baba Ncube, siyakuzwa kakhulu kodwa sitshela okuningi ngakhonokho okhuluma ngakho ukuthi kumele ukuthi ngali yakunikwa nguhulumende weZimbabwe.
Sicela uhulumende izikhalazo zama-war veterans ezithathele phezulu. Zinike izinto ezenzakalayo ema-ofisini la abantwana laba esayibo esathi sikhulula leli lizwe abazange betshelwe ngathi kule 20% entweni zonke. Khonokho okusemthethweni uhulumende yikofanele akwenze, akulungise yena uhulumende ngoba yonke into le isemthethweni ikhona kuma-acts, ikhona ku-constitution. Kanti okwenza kwehlule ukuthi kulungiswe kuyabe kuyini? Bona abasebenza emahhofisini befanele bebone ukuthi umthetho uyalandelwa. Njenge-20% kuland, 20% ku-mining, 21% kuyo yonke into bayakwazi emahhofisini. But ungafika khona into zakhona ziyabe zisingasayenzwa ngendlela esemthethweni sokuthi hhayi i-20% liyani iphelile. Iyabe iphelile, iyabe inikobani? Yizinto esifuna ukuthi zilungisiswe zenezwa. Uhulumende asincedise ukuthi zilungiswe, ikakhulu abakhokheli bethu bafanele belungise betshayele emahhofisini la kulunge. But nxa emahhofisini kungatshayelwa kungalungi, uzathola ukuthi kuzaba kusiba lokuqokozela. Kanti akufanelanga kube lokuqokozela, kufanele kulungiswe, kuthulwe, kube le peace elizweni. But elizweni khathesi uzathola ukuthi kuyaqokozelwa kuba yinto esiluhlazo kumahhovedi, ibe lohlazo kuhulumende. Kanti siyangiselanani singalungisa into zethu njengelizwe, singalungisa into zethu njengezizalwane zeZimbabwe ngokuthula
ikwesikudinga thina njengama-veterans ispecial awezipra.
Umnumzana Ben Ncube ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yezipra Veterans Association. Sixoxe laye ekobulawayo. Namhla sixoxa lozulu ngohlelo lukahulumende lokutholisa izifundo ezibhadelane lezempilakahle olwe-National Health Service Training and Induction Modules phansi kwe-Public Service Academy. Yithethelisa indaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentathelizindaba wokuzethulela okuvunyelanwe emhlanganweni wedale labaphathintambo elecabinet.
Lezi nhlelo zizosiza ukutholisa abakuhlangothi lezempilakahle lolu ulwazi oludingakalayo ekuqhubeni imisebenzi yabo ukusebenza ngendlela ethuthukile ukuqakathekisa isizwe sabo lemisebenzi eyenziwa mgceke kanye lobukhokheli obuqotho.
Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mumpambi uthi akaboni injongo yalezi zifundo.
EZimbabwe sivele silama training institutions, kungani singahlanganisi lama programs kube into eyodwa mhlawumbe e-administer under those institutions? Uma sokubuya njengeproposal ngathi inkarakade yeproposal, does that mean ukuthi linto izawe vele isizimele laphana?
Unkosazana Mpambi uthi njalo akucaci ukuthi qondiswe kubaphi abantu lolu hlelo.
Abantu badinga ukuzwisisa ukuthi linto kambe ingabe ihlanganisela abantu abavele abakuhealth kumbe izabe isenziwa yilaba abaye befuna ukungena kuhealth.
Umnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA ugcizelela kulokho.
Yebo, kambe khona empilweni kuyadingakala ukuthi izisebenzi zonke kunye lezempilakahle zibe wazi umsebenzi wazo njalo ziqhubeke ziziqeqeshisa zizikhulisa olwazini lwemisebenzi leyo ababe beyisebenza. Kodwa ke kakufanelanga kwenziwe kube yinto yokuphoqelela abantu njengalokho sekusenziwa sekusiba yi-national service sokusiba ngama-green bomber ukuthi badonselwe ngenkani ukuthi kumele lifunde lokhu ikakhulu nxa sikhangela isimo somnotho ukuthi sinjani.
Ukhuthaza uhulumende uNcube ukuba akhuthalele ukuthuthukisa isimo sezisebenzi zakhe, hatshi lokho okunye okungazwisisekiyo.
Uhulumende befanele enze into ezavusa i-economy, ezavusa imisebenzi, ikhulise le mali abantu abayizuzayo kulalokho kufuqela abantu ukuthi bayefundiswa into engadingakaliyo ngalesi sikhathi.
Lo msakazo uxhumane lomnumzana Simbarashe James Tafirenyika okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union othi lanxa kukhangeleka kukuhle lokho okuthiwa nguhulumende, inkinga iza kuba khona kwezokukwenza lokho.
It is good to be patriotic, but the key area or the key issues that need to be addressed are
kuhle ukuqakathekisa ilizwe lakho, ngoba okuyikho okumqoka okumele kulungisiswe yikubona ukuthi ziyalungiswa lezo nkinga uhlangothi oluthize kumbe ugatsha oluthize kumbe iklinika ethize loba esibhedlela abahlangana lazo, kube yikho okuqakathekiswa nguhulumende ukukulungisisa.
And also the general populace of Zimbabwe.
Umphathintambo ogatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende lezisebenzi zonke jikelele kanye lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima ulandisa kabanzi ngalolu hlelo oselusungulwa ukuthi luzosebenza kanjani.
This is not a pre-service training program, it's an in-service training program. It's a program.
Lolu luhlelo oluzoqhutshwa kwabavele besemsebenzini luqale kulabo abakuhlangothi lwezempilakahle, lapho bazotholiswa khona izifundo injongo ingeyokuthi baqhube umsebenzi wabo ngokwesibanga esiphezulu. Okunye kwakhona kuphathelane lodaba zokwanelisa ukuxazulula inkinga kanye lobukhokheli
of goal setting, effective management.
Uthi kalulutsha lolu hlelo Professor Mavima ngoba lwaluvele luqhutshwa esikhathini sangemuva lanxa beselungasalandelwa okweminyaka edlula engamashumi amabili edluleyo.
It's also about orientations, Zimbabwean heritage, pushing issues of being
bafundiswa ngezokuziqhenya ukuthi bayizizalwane zeZimbabwe sanelise ukwenza izisebenzi zonke zikahulumende ukuthi zisekele umbono othi wona eleZimbabwe lingaguqulwa lingenza ngcono njengalesi isikhathi sikhuluma ngohlelo lwe-Vision 2030. Phezu kwakho konke baneliswe ukuzwisisa inhlelo zikahulumende njengolwe-NDS 1
to Vision 2030. That's the idea.
Kodwa uhulumende akakatsho ukuba luzoqala nini ukulandelwa lolu hlelo lwe-National Health Service Training. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Mavis.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama. Sikhangela inhlelo zokuthuthukisa abesifazane kanye lokumelana lobhubhane lo-COVID-19. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uselubhekise eRome lapho azangena umhlangano we-G20 Summit lapho kuzahlangana khona inkokheli yamazwe anothileyo. Kuzakhulunywa ngesigudumezi somkhathi esidala ukungahlaliseki emhlabeni wonke jikelele ubhubhane lwe-COVID-19 lokunye. Ukhangelwe njalo ukuba uzakhulumisana ngokutshiyeneyo loPope Francis. UBiden ulandela ukholo lwamakatolika. Esuka lapho uzakuya emhlanganweni oqakathekileyo ohlolisisa ukukhudumala komkhathi we-COP26 eScotland. Umsakazi we-Voice of America ubika ukuba uBiden uza kuthula okufiswa lelizwe leMelika elakhitshwa kwisivumelwano nase-Paris Climate Agreement ngowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Kukhanya engani uMnumzana Vladimir Putin wakwele Russia kanye lomongameli Xi Jinping wale China kabasuze bahambe emhlanganweni le. Amabandla ezombusazwe amukele ngokutshiyeneyo imbiko yesithunywa se-United Nations ebesizephenya okudalwa izijeziso zenotho ezetheswa amalunga e-ZANU-PF unkosikazi Alena Dohan. UDohan ukhuthaze leMelika leBrithani ukuthi esule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uZulu okuyinto eyamukelwe ngenjabulo libandla le-ZANU-PF. UDohan ukhuthaze njalo uhulumente weZimbabwe ukuthi asungule ukukhulumisana okuqotho ukuze kulungisiswe okuhluphayo kwezombusazwe kuhlonitshwe amalungelo oluntu njalo lomthetho ulandelwe ngemfanelo. Uthe kumele kuqedwe njalo inkohlakalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi ngempela uyitshaye ekhaleni kudaba lomalungelo lenkohlakalo. Sixoxele isikhulumeli somholi we-MDC Alliance uDokotela Nkululeko Sibanda elelunga le-ZANU-PF uMnumzana Joseph Juma onguye osungula lingxoxo.
Sesithemba ukuthi ngabe amazwe lawa ayiwo afakele izijeziso ayakuzwa lawo ilizwe elivela komunye hhashi elivela kithi kuphela ukuthi hhayi bakithi lokade likufakile izijeziso lezi azishaye labo elithi zishaya bona kodwa zishaya uZulu wonke njengoba nje ebhodile ngezimbabwe yonke wazibonela wazivela abantu befaka ama-submissions lokunjalo. So kuqakathekile kakhulu ubana sokule lizwi lomuntu ovela ngaphandle hhashi azwe ethu
kuphela lapha kwele-Zimbabwe. Dokotela Sibanda, nansi indaba, sithi isithunywa se-United Nations kazisuswe izijeziso ngoba zilimaza uZulu.
Angikwazi ke mina ukuthi lo muntu okukhulunywa ngaye angabe exoxelwa bani njalo imibuzo kade ibuza unjani lengqoqo yakhe besiyangaphi. Into ekhonayo ukuthi izijeziso zifanele zikhitshwe ngoba izijeziso lezi zifakelwe uZulu weZimbabwe yiZANU engavumeli ukuthi sibe le mihlangano, sibe lokukhululeka, kube lokhetho oluthembekayo, sibe lamalungelo njengabantu beZimbabwe. Ngibone ngani lezo zijeziso zifanele ziphange zikhitshwe. Njalo ngibone ngani lo muntu okukhulunywa ngaye la uyathi ukuthi hayi kakulungiswe lezi zinto ezihluphayo. Uchilo futhi uMs. Duhan ukuthi yena liyabona yekelani ukusebenzisa ingxoxo yama-sanctions njenge-device advocacy lilungise izinto ezifanele zilungiseleke ukuhluphana lozulu weZimbabwe. Ngibone ngalokhu kutshengisa ukuthi izalo lanxa yiyo ebimbizelela umuntu lo uzamele ukuthi abatshele iqiniso ukuthi hayi yekelani likwenzayo lokhu ukuthi lingantshontsha imali lenze lokho nalokhuyana selikhala ngezijeziso.
Yebo, isithunywa se-United Nations sithi izijeziso yizo ezibulala umnotho kakhulu, kodwa sithi udaba lwe-corruption kumele lulungisiswe. Udaba lwe-rule of law kumele lulungisiswe lalo, njalo amalungelo lawo kumele ahlonitshwe ngendlela. Ungathini ngaloko, Chu?
Umqondo obana siwunanzelela ubana kushuwa udaba lokuhuquluza inotho, i-corruption, yinto okumele ikhangelisiswe njalo iqedisiswe. Kuyasilimaza sibili khonoko, bakhona abantu sibili abahuquluza inotho, so kumele kukhangelwe khonokwana. Kodwa esikukhangeleyo ukuthi kona i-America nangwayo bengafuna ukubuya becathwa ngomuno besithi kona ama-sanctions bawafakele khonoku esikhuluma ngakho. Ama-sanctions lawa thina siyakwazi mhlophe kuphela ubana yinto abayifaka ngemva kokuthi sesiyenze i-land reform program yethu, i-fast track yethu naleya, sithatha umhlabathi kwabelungu siwusa kwamensundu. Khonokwana akubaphathanga kuhle, njalo yinto vele ebengasoze bayivuma kumbe bavumelana layo. Siyananzelela even kula mazwe manye ayizinto ezinjalo, like kulomzekeliso weVenezuela lakulapho okwenzakala into efananayo layena le eyethu. Bathembisa ke kodwa hhayi nxa singajinja uhulumende lo oyenza into enje, so sizasusa ama-sanctions enu lapho. Wathi so benjalo bathi sebeguqulileke sebefake omunye uhulumende, i-America yayi lokhu iyala ubana isuse lawo ama-sanction, yagcina isitshela lo uhulumende omutsha ubana hhayi sokumele libisele umhlabathi lo emakhiweni njalo liphinde libanike imali okuthi wona lithethe isikhathi sonke lesi bengasaproduci kulowo mhlabathi lento ezinjalo. So siyakwazi kangaba futhi yinto vele ebakhuba kakhulu kakhulu lokhu okwama-human rights. Kathe singakhangela ziningi indawo lapho okule-worst human rights records than kwela lapha elakithi eZimbabwe. Singakhangela even khonapha e-South Africa, ukhangela izinto ezenzakalayo amazweni o-Fabric attacks, abantu bafaka amathaya betshiswa, khangele eSwatini kathe sithi uhamba njani, ukhangele amazwe amaningi kakhulu kulezinto eziningi ezenzakalayo ubo-Rwanda, name many countries eziyenza okudlulise okwethu la, kodwa akula ma-sanctions afakuye kibo khona ngayo.
Dokotela Spanda, nansi indaba, ubaba uChimota amalungelo ayahlonitshwa, udaba lukhona lapha ngolomaplasi.
Hayi, kazange atsho Nkomo uthe khona yena amalungelo uyawasika ahlonitshwa, kodwa ucabanga ukuthi iZimbabwe ingcono kulamanye amazwe. Kodwa kungaselani, okuqakathekileyo ukuthi nxa bona abantu bezanu bezibona besenza kuhle kulokhu abakwenzayo, hhayi kabaqhubeki. Uzulu weZimbabwe nguye oza melana nalolo daba, ukuthi kathi kungani thina siphonguba lilizwe elithwele nzima kangaka, njalo abantu bakithi bephila kabuhlungu kangaka. Ngiyalitshela mina ukuthi evikini ledluleleyo ngihambe sihambe saya lahle umntwana ofele esibhedlela, umntwana esishiye esibhedlela ehlela amalanga amathathu elokhu engelatshwa esibhedlela seZimbabwe. Kuthiwa ngoba abazali bakhe kusafanele bayedinga umuthi lowo lalowana lolo leyana, kodwa sisazi ukuthi ngapha utagure uphiwe i-80 million ukuthi adlalise nje mahlayana. Izimali zitshontshwa nsuku zonke, batholakala bethwele amagolide olushwaya besiye ema-airport bephuma le mali yelizwe beyihuquluza ngalolo hlobo. Lowo bengu-minister we-health lo obhadaya wabonakala ukuthi watshontsha imali esebenzelana lokunye okungamasela kwakhe lokhu ayelakho.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somholi we-MTC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa endawonye lelunga leZANU PF, uMnumzana Joseph Juma. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isisungule uhlelo lokuvulela abantu abaningi abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa lezokuhambisa amapasipoti. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko wethulwe nguConsul General uNkosikazi Melody Chaurura, kusukela kusasa kuze kuyefika mhlaka 24 Lwezi, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg izavulwa malanga wonke kukoqela langomgqibelo langesonto, kusukela ngo-fast 6 ekuseni kuze kuyetshaya u-4 o'clock ntambama. Lesi sikhathi sivulelwe bonke abafuna ukuthola incwadi zokuzalwa, ama-birth certificates, lama-passport. Inani labantu abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka ku-375 lisiya kwabayinkulungwane 1,000. Ngokombiko wethulwe yi-consulate, bonke abafuna ukuthola ama-passport lencwadi zokuzalwa kuzafuze babhalise kukhelebulenjini be-internet ethi www.zimbabweconsulate.co.za/appointment. Leli kheli lizavulelwa bonke abafuna ukubhalisa ngo-4 o'clock emini. Obhalisayo kuzafuze abhale amagama njengokufakwa kwawo esithupheni ukuze angakhonjwa emuva esesekonsulate. Ake kuzavunyelwa ukuguqula ilanga lesikhathi asiphiweyo sokuza econsulate. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi leli nyathelo lizaphathisa kakhulu abanengi.
Selokhu waqala iCOVID, iconsulate bithatha abantu abangu-375 kuphela, njalo i-online application ukubhukha appointment kusenziwa ngolwesithathu ngo-4 ntambama. Nxa sekudlule imzuzu emithathu kumbe emhlanu kuyabe sekugcwele. Sicabanga ukuthi-ke lokho kuzakwenza ukuthi abantu abaningi banelise ukuthi bathole i-appointment, njalo futhi banelise ukuyathatha ama-passport forms, bathathe lama-birth certificate.
Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo, uNkosazana Victor Mathutu, uthi kuhle lokhu ngoba abantu abaningi abafuna ama-passport bese bedlelwa izimali ngotsotsi abahle bavimbe izikhala zonke zokubhalisa.
Abantu abaningi sebedlelwa izimali eziningi kakhulu ngabantu abathi bona bayabasiza ukubhukha. Babhukhelwa ngabo 300 rand umuntu abhukhe appointment eyodwa. Okwenza njalo ukuthi kunzima ukuthi abantu bakwazi ukuthi babhukhe i-appointment yokuya eZim Consulate. Nxa sokuzathi kuthathwe abantu abayinkulungwane ngelanga kulalaba kade bethathwa akade bengabeyi 375 ngelanga, kutsho ukuthi sizabona umehluko kakhulu. Siyakujabulela lokho.
Kodwa kuMathutu uthi nxa kungalungiswanga eZimbabwe lapho okuzaphuma khona ama-passport la, lolu hlelo ngeke lusize ngalutho.
Akwenziwe phele kusheshiswe langale eZimbabwe ngoba abantu loba bengaze bethola abafomu lapha beyinkulungwane ngelanga. Nxa iZimbabwe ingakwazi ukuthi emahofisini amapassport kuthathwe amafomu angu-1000 ngelanga, kwenziwe lawo mapassport lama-certificate angu-1000 ngelanga, abazohlala abantu bephethe ini amafomu wabo ngezandla, kodwa kusiba nzima ukuthi bayisubmitha emahofisini amapassport lama-certificate eZimbabwe.
Iconsulate abafuna ezinye izinto ezinjenge-temporal travel documents, TTD, lokunye akudingeki ukuthi babhalisele ukuzothola lolu sizo, kodwa bona basizwa kuphela phakathi kweviki kusukela ngo-9 o'clock ekuseni kusiya ku-11:30. Mele Studio 7 Johannesburg, kwele South Africa, ngingothuso
Kumalo.
Kwezemidlalo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezemidlalo we-volleyball eBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazuro uthi kumele kube leqembu lomdlalo we-beach volleyball elimela iZimbabwe elizadlala kumncintiswano wamazwe womhlaba wonke jikelele wama-Olympic Games eminyakeni elandelayo. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma ngemva kokunqoba ukwenza iqembu elimela uBulawayo kusigaba sakuqala esomncintiswano we-National Beach Volleyball Series oqhutshelwe eBurkinaf Bridge. UMazwiro uthe injongo yabo ngeyokuba bephathe kumidlalo yezinga laphezulu emhlabeni jikelele.
Ngabafana abancane esikhangelele ukuthi we're building for ama-Olympics or we're building for into enkulu eserious ukuthi njengeZimbabwe sizakhanya kumdlalo lo we-beach volleyball. Ngumdlalo odlalwa ngabantu ababili ejebejebeni, njalo kuyaneliseka even le ntengo zakhona.
Idolobho lakoBulawayo belimelwe ngabadlali abathi uHandsome Moyo kanye noKhutsa Ishe Mazwiro, bona abangamalunga eqembu leLuveve Volleyball Academy, njalo abanqobe kuyo yonke imidlalo emine abaphatheke kuyo khona le eBurkinaf Bridge. Isigaba sesibili somncintiswano we-National Beach Volleyball Series sihlelwe ukuba sibe khona ngenyanga kaLwezi yeBhinga mhla zili-13. Sikhangele umdlalo wenguqu. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko isazisa uZulu inhlawulo zokungena enkundleni ngempelasonto, lapho kuzadlalwa khona imidlalo yesigaba se-quarter finals esomncintiswano we-Chibuku Super Cup. Itikiti elichiphileyo liyabe libiza amadola angamashumi amabili akwele Melika, kusithi elidulayo lakhona libiza amadola angamashumi amahlanu. Ocubungula ezemidlalo Washington Sbanda uthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu abasoze benelise ukuyabukela limidlalo. Amaqembu ayithi bamnembili azadlala ngempela viki aphiwe amatikiti angama-250 iqembu ngalinye yawokuthengisela abalandeli bawo. abafuna ukuthenga lawo matikiti kumele baveze ubufakazi bokuba sebahlatshwa ngokupheleleyo amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ubufakazi lobo budingakala futhi lalapho sebengena enkundleni ngempela viki. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjeni.
Singakehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Kulo mntu oyedwa ubulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoKhepstube.